Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ivandla le-CCC lipha usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe.
Mobizano ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba ne-two-thirds majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term.
Ivandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli entsha ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress.
Imali ezadliwa yizo ezingabumeli phakabele phezulu ukuthi no asezise lomongameli oyithetha oyisigebenga.
Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi elokhu enguye uMakhuzu kubandla le-MRP.
Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphatha sebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphatha abayivulayo, mhlawumbe yiyo leyo phatha ebizwa kuthiwe yi-NIC. Kodwa-ke hayi, akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona, kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ivandla le-CCC eliphe usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe lithi lizazama ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kuqala lidinge loncedo kunhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela abo-SADC labo-AU. Leli bandla libe lomhlangano wenkokheli yengatsha zebandla ezithiwa yi-National Citizens Assembly eHarare izolo, lapho okuvunyelwane khona ukuthi amalunga edalela ePhalamende lamakhansila wonke awebandla azakhalala umsebenzi. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Isinqumo sokuqala bathe iZANU-PF kayivume ukuthi ukubusa sokwehlule, yikho ke akube lokuxoxisana esithi ngesikhiwa yi-dialogue. Abantu bakhumisana umlotha kwenzela ukuthi abantu basebenze, hayi ukuthi every week kulama election every week abantu bayachayana bayabulalana. Okwesibili bavumelene bathi into enziwe yiZANU-PF ukuxotsha amalunga ePhalamende ang-15 lamasenator ang-9 sithi ZANU-PF iyagolomba njalo kuya ngisilizwe lonke ngitsho le-SADC ukuthi abantu bavele ema-election mdlana besithi bayaqala umsebenzi wesizwe bona sebebhizi bexotsha abantu. Bathi kayisiwo Chabangu, uChabangu lufudo oluthathwe lwafakwa esiqongweni. Konke lokhu abafuni ukusola uChabangu ngoba uChabangu ngumuntu ongaziwayo epolitiki, njalo lathi asimazi ukungcola konke okwenzakalayo kulezi nsuku ukuthi ama-members of parliament aqojwe kwenziwa yiZANU isebenzisa ubaba uChabangu labanye abayingcusana. Ngoba iZANU ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba ne-two-thirds majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term ongekho emthethweni. Okwesithathu bathe bafuna uspika ubaba uMdenda e-reviewe, ecubungule kutsha ukuthi into eyenzileyo inqwala, njalo kungalandelwanga i-due process. Yiko bamcebisile bathi kalungise lokhu nge-2 weeks engayekela sizathatha amanyathelo a-political le-legal route ukwenzela ukuthi sichaye ebantwini ngijoleyo la ku-SADC ngijola ku-African Union ukuthi izanu sivukele ububhova bokutshontsha lokuhlukuleza abantu. Bathe bangayekela ukulungisa lokhu ukuthi ama-MPs abo lama-senator abuyele bazatshela abantu be-CCC abafanala lama-MPs lama-councillors ukuthi bachiye imisebenzi le okuthiwa i-disengagement kuze kulungiswe, ngoba akuncedi ukuthi silungise i-CCC after sebephuma ubaba uMunzura. Yiko sithi cha, kungabe inkomo ingazala umuntu. Yiko ke bathi hayi kungehlula, bathi bazalungisa ukubhikitsha lezi zinye esithiwa ngama-political action peaceful, bawenze ngokuthula belandele i-constitution, besenzela ukuthi abantu bazikhulule, hayi ukukhanywa ngabantu ngabo. Okokugcina okuqakathekileyo, bathe iZEC ifanele ukuthi ikhutshwe ngoba yehlulekile ukumanage ama-election. ZEC must be disbanded forthwith. Lokwenza okungama-election nokungama-by-election okuthize vela kuncede uma i-conditions ingathi njalo. Bathe bazacela ama-election aphindwe azasupervisor yi-SADC le-African Union, i-ZEC ingasela msebenzi. Bese kucelwa United Nations layo ize observer, ngoba akuphathisi ukuxoxa lezanu sisithi kule Pollard. I-Pollard ngekababa uMnangagwa osebenza esikhothamate sakhe. Sifuna ukutshela uZulu Manqama ukuthi ubaba uSangiso Tshabangu kayisuye oxothisa abantu eParliament, izanu esebenzise yena efuna ukwenza khona kuyani okwenziwa nguDouglas Munzura ukuthi ezisebenzele imali yesizwe. Uma lo bengafuni ukusebenza la le CCCC, hatshi, bathe bangachiya izikhundla zonke izanu izisebenzele yodwa, ngoba sokusobala ukuthi vele bafuna ukuhlinza indlovu bebodwa. Kungenziwa njani ukuthi umuntu bayamfungisa khonapho khonapho inkinga ingakomi sebemxotha?
Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasimanda. Lokhe sikudaba lunye, inyathelo eselithethwe libandla le-Citizens Coalition for Change elokuthi amalunga alo akhalale umsebenzi edale le-Parlamente le-Senate lakuma-Council alamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi liqondile, kodwa abanye besithi sokungaba yikho ukufa kwaleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, owayengumgcinisihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Njengoba nje ngesiNdebele ngangisoze ngisiqedise lesi sitsho, kodwa kuthiwa khona ma uginya amaganu amakhulu kumele ukuthi ube kwazi ukuthi isitho esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawa maganu azaphuma ma ususiya ngaphandle. Phela ngumsebenzi kulaba bantu abasepharlamente nabasekumakhansili, umsebenzi. Kungenzeka-ke uma bengacabanganga kahle, if ukuthamisa engakhulumanga kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana le nto ayenzileyo. Ngithemba kayenzanga eyedwa, kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lo msebenzi.
Sesikhangela lona inyathelo elithethwe nguMnumzana Tshabangu, ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho?
Into kaTshabangu iyahlekisa, kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi indoda lo uhlakaniphile, ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku-social media lapho abantu bangani bambuki into yakhe, especially abangathandi kakhulu i-CCC labanye nje abangathathi hlangothi. Iyahlekisa ukuthi nikhona nangu umuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala, nangoba umdembi sekulalela khona okushoyo ungene ngenxeba ungene ngenxeba lale indlela yokusebenza kwe CCC yokuthiwa yi strategic ambiguity ukuthi ngesindebele uma ungakuchazisa ngathi ikwenza ingana sikhani kodwa siyazi into esiyenzayo senze ingani kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo njengoba kuthiwa kulama structures ngubani ozayala ukuthi yena ungusecretary general njengoba bona bengala ma structures ngubani ozayala maye buye sithi yena uappointiwe yena leyo igroup eappointa labo abaku-strategic ambiguity babo abaku-structureless part so yimfulu engene ngenxeba so le yini yamaphutha e-CCC esibangenise enkingeni ngalesi sikhathi uma ukubheka kahle izoba nzima ukuthi bayiresolve iyagcinisa iqinile njengekamonzora iyagcinisa iqinile njengekathokozani khuphe izokwahluka kusiya phambili
singabona kusenzakalani ekugcineni ibandla leli lingaluthola yini usekelo oluludingayo ukuze kazi le-Afrika
okokuqala ukuthi so also kungenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le 1-party state sakudlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabe yothini yabe yathi umthetho lani ingasafakwa or ibise lwemova I don't think that's how the law works okwesibili ikuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine isi kuthe ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe ielection katsha okuyabe sokuyikuzibophela kwabo or kuthiwe khona kwenziwe iGNU and ngibona wami ukuthi bazomaki ukuthi pressure izosebenza bangathi nabe vuma iGNU esithathu ikuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima impela phakathi kweCCC lezano banenge abathi bona and kugoqela lo professor Ibo Mandaza okwakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena iCCC ayikhani njenge kuyena engayenza igovernment and banenge abacabanga khona ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza igovernment so ungaba nje lithube elihle lokuthi zisibaze nezezimbilikani bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi third way ezoyenza impela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathezwe zimbili yona singene namandla yenza umehluko kupolitics yeZimbabwe abanenge bakhangelele khona ukuthi kuye kube le third way kuye kube le third voice ngoba kusukela kudala after wakwezaphu kwangena iCCC nenge iminyaka kuloku ngonoma nje kungathiwa kwathintwa kwathiwa iCCC yona yayivele iMTC abaningi bayakwazi ukuthi kuthintwa kwamagama but it's the same people.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo owayengumgcinisihlalo webandla le-APA eSouth Africa obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress ngomnyaka ozayo. Amalunga aleli bandla ethulele intatheli zindaba kobulawayo amagama enkokheli okuthiwa ikhethwe ngeviki edluleyo ezaba isaphethe okwakathesi. Amalunga la athi azamelela ukukhululwa ejele kwamalunga ayithoba minwembili awebandlaleli abotshwa ahanjiswa ejele leChikurubi eHarare ukuze kwenziwe ukhetho lweCongress. Sixoxe lomunye wabakhethwe ukuba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali ezadliwa yizo ezingabumeli phakabele phezulu ukuthi no asozise lo mongameli oyithetha oyisigebenga thina ezimntu waze-Republic Party sibhiliva ukuthi we have to be genuine nxa kuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people yet violated the inviolable charter of the people by virtue of that he has to be arrested to be in power ezathethwa ngabantu ezisukume ezichayisela kuma coach person abazarana ama-affairs awebandla amakhoche phezwe ngilawa azasebenza lo secretary general onguye ongukhethwe bebe lo deputy wakhe uqhakathwayo kuphele khonapho kube lo treasurer general olama offices zangu 2 lo secretary for finance omele ukumobilize ama finances ayisuye ozabamba imali we ubaba ukubembeke kumali sokusiba lo ma malaja ungu-treasury general ozabamba izimali sidlule khonapho lobaba ungabutho mphofu onguye organizing secretary esekelwa umama uMandebele ku-organizing department so i-committee yethu ihambe yafika kubo committee members ubaba umoyo sesimfake eceleni ngamacala wona lawa ukuthi yi-one kazange ihambe ku-congress kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama-duties act as the president he had violated i-constitution from chapter 1 to chapter 0 so sesimfaka iceleni
kutho ukuthi ngezinye indlela nxa seliyenza i-congress yena umoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintise laye ukuthi adinga ukuba ngumongameli
card carrying member sithi thina nga yena elobufakazi ukuthi kulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna ku-congress it's open for everybody so nga elabasekeli kufuze ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi uyahephi ukuthi abizo lakhe ku-congress abantu bayala bathi ubungilimbane ubugebengu ukuthi etshone se-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni abantu bathi hhayi khame eceleni kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system ye-ZANU-PF elama-dictators i-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators ungahamba kupolitiki zeMalawi abantu bake bavungama bangene estreet besithi hhayi uLazarus Chakwera angene ngoba i-opposition bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili ngoba isizwe lesi ngesabantu inkosi esimhloniphayo inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owenze enkulu laba ama-political parties abazama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi imthwakazi bedinga imali hhayi abafanana lomqondisi moto hhayi
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wamalunga ebandla le-MRP othiwa sekhethwe kuba ngumgcinisihlalo webandla njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Velile Moyo yena othi umnumzana Mqondisi Moyo elokhe engumkhokheli njalo labo abathi sebemgxotshile bayaziphuphela nje libalele
engakutsho mina ukuthi nje ngabantu ade bezenzela into yabo abayiplana bebodwa ababiza bethi yi-NIC kumbe abathi i-National Interim Committee lokho kuyinto esingenayo uprovision yesisekelo sebandla se-MRP kungabantu nje kade bezenzela okwabo lawo ma-leaders akade bewa-announce aso ma-leaders e-MRP kodwa kungama-leaders abo esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yi-NIC kodwa-ke hayi akunani le-MRP lokho i-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili ihlangana labantu leyo leadership abakhuluma ngayo beyibiza bethi i-MRP kuyinto yabo nje abayifuma besezihlahleni ephumula ngale basuka lapho bagijima baya kumedia ba-announce abathi bona sebe-dissolve i-NIC bengela mandate even from the lower structures nabo futhi labo bantu bengalayo imandate abayiphiwe whether i-constitution kumbe ngama-lower structures so nje kungamandlwane nje abantu abasakhasa kupolitiki abangayazi into abayenzayo kuyikho nje begijima begcwala indawo yonke nje bezama ukuthi bazibonakalise kodwa-ke lokho-ke thina hhayi asikwazi ungangena ngisho lasemagrupini ethu awezepolitiki ku WhatsApp, ayikho yonke lento. Ungahamba kuma structures ethu wonke kusukela kuma provinces uzofika kuma districts, ayikho yonke lento nje, into yabantu nje abambalo. Njengoba ngishilo ukuthi kwakungabantu ababengafikile 20 ababengu 15 ababehlangene ezihlahleni behlela into yabo basebegijima baya ku social media kumbe lapha ekulendini bazozama ukuthi bayenze lokho kade befisa ukuthi bekwenze, izinto nje ezihlewa ngale ngaphandle ke laba abalwisana lomzabalazo wethu.
Manje njengebandla lizathatha inyathelo bani?
Babugande, kukhona ke isinyathelo esizasithatha njengebandla, silandela iziqondiso ezikhona kusisekelo ke sokuqhutshwa kwezinto ebandleni le-MRP. Kusukela mhla ka-16 wenyanga edlule, bakhona abathathu esasi babhaleleke incwadi esabanika-ke ukuthi-ke bathathe izinqumo zabo beme egcekeni ukuthi yini abayimele ma bekhetha ukuba ngabahlubuki. Sikwazi ukuthi-ke sisebenzisane labo njengabantu abangabahlubuki, okuzasincedisa kakhulu ukuthi sithathe izinqumo. Okusho khona ukuthi-ke kuwona la malanga esasibabekele wona angu-21 engathi mhlawumbe aye aphela mhlaka-9. Okusho khona ukuthi-ke hhayi sebephelelisile, bagcwalisa inkomitsho nenkezo yabo yezezo zabo ezobuhlubuki. Osekusenza ukuthi-ke kube lula-ke nasho ukuthi sithathe-ke inyathelo namhlanje-ke. Umanje ngoba beke ku-press lapha bekhuluma ukuthi ba-announce i-leadership yabo, okusho khona ukuthi sebebagcwalisela-ke lokho bekade bevele befisa ukuthi bakwenze, okuyikho besikukhangelele ukuthi bakwenze-ke bese siyathatha-ke izinqumo zethu njengebandla. Okusho ukuthi-ke bengama-members abanye bakhona abaphatheka kuyona le into, bazanqinywa nje ebandleni basuswe, ngoba nje vele sesishilo ukuthi abantu abazenzela into yabo yokuhlubuka. So okusho khona ukuthi-ke hhayi izinqumo ziyathathwa njalo ziyabalandela kuyekudala. Okusho khona ukuthi-ke esikufisayo ukuthi ibandla lilungiswe liye phambili, sisuse labo abalwisana-ke lo mbutho wethu, le revolution yethu.
Hello-ke ngumnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla le-MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umprofita othiwa ngu-Apostle Ruramai Nabata ubotshiwe izolo eHarare ngemva kokuthatha isidumbu emotsha esithi ufuna ukuvusa umufi. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi usetshele amalunga ebandla le-CCC ukuthi engekela ukuya edale ngemva kokuhlala kwalo okuyisithupha bazaxotshwa bonke. Okwamanje sendedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyakuzwa wena babothiwa nguShabangu, wena siyakuzwa wena babothiwa nguShabangu, wazi wakhohlakala umdala. Ngathi abantu sebesebenze kangaka bethi bafunga ushintshizwe, uqhamuke wena uthi wena uthi wena uxotshisa ama-MPs kuze nama-senator namakhanseli. Wehlilwe yini wena ukuthi khona wena njengoba uzibiza njengememba ye-CC uye kubona isiphathimandla le-CC uyekhulumisana labo ukuthi lana kwenzeka amaphutha 1, 2, 3, 4, 5 usuka kodwa wena usuke wena uxoshisa amalungelo kuze ne-CC ama-MPs abe-senator wazi wakhohlakala umdala. Hhayi kodwa khona ubonge nje ukuthi hhayi useZimbabwe kweli kamnangako ukuleli nje besesemzansi nje bekuyashaywa kwawena mancabe getshe wena beshaya kwazi wena iy'ngane zakho mhlawumbe umndeni wakho wonke khohlakele umdala wazi wakhohlakala kuyomdala.
Hawu salibonani, salibonani ku-Studio 7. Ngiyabulisa bonke abalaleli nabasakazi bonke. Ngibuya ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi nganithwa sibambaneni ukuthi sikwanise ukuthuthukisa ilizwe. Abantu abafuna ukudiliza iphathi abafana laboChabangwe laba bekungamelanga ukuthi balandelwe abantu abanjalo. Kuyatshengisa ukuthi uyakhanya ukuthi uthengiwe. siyacela ukuthi abantu abanjalo bavele bebakhiphe lasebandleni, bebakhiphe lasephathini. Umuntu onjalo lengozi and kuyajabulisa ma umongameli uchamisa esithi abantu bonke bame umsebenzi bengayi emsebenzini ukuze kulungiswe, hayi lapho wenza right. Simtshayela ihlombe lapho.
Studio 7 injani lonke ayithi naziyaphila. Lapha ngikhuluma ngendaba kaSengezo. USengezo umuntu wezano, sethengwe izano. Uyafana nalaye isikhulumeli sikaMozo nalaye wathengwa izano, uyabona. So ngabantu abangelancedo abahamba besethi forward back forward back. Ngacotsho lo muntu laphumele yasingena enhlanganisweni engaphambanisa abantu. Last time ukhale futhi ngama MP abesekhitshiwe kwaba ngochamiso serong asebuyeli right. Usekhala futhi ufunani lo muntu asichiye mani tabi lasifunda kuzwa ngaye. Siyasilandela uchamisa kula konyezi sihamba ngakho.
Studio 7, Studio 7 ngiyalibingelela bonke basakazi kanye nabalaleli. Ngithanda ukuncoma lokho okwenziwe i-3PC yokuthi ivele imise bonke abaholi abasephalamende ekubeni izifamona lezi zezanupf ziyihlova lezi siziqalele ukuphazamisa abantu abakhethwe ngomphakathi ngendlela yokuthi zifuna ukugcineka izikhwaga zabo lapho endaweni lezi okukhethwe khona abantu be-3PC. Ingathi kungenzeka la isadakhe ngikhona ma ingenele ingenele usakhaya khitshwe kuzokhitshwe la umnangagwe bemugwebe udilikajela ukubulala abantu ngegugu rawund umnangagwe esipheso sami bengifisa ukuthi njengayo iyaphuma lezanupf bevele bemgwebe i-life sentence efe kubeka wakhe.
Studio 7, Studio 7 injani kati waye usengezochabango lo efuna ukusijayela kubi lo thina kasimlaleli vele thina sithi phambili nge-3PC thina vele silalele uchamisa usengezochabango lo vele kasikulaleli sengezochabango ngazi uyenzeni imizamo yakho kanti wena vele unxaka ukuthi ngowe-3PC waye wena ungcolisa ibizo le-3PC abezanupf bakwazi ukuthi bona kathesa ama-elections azangabe free and fair kodwa bona bayazidifenda labo ngoba ngathi ngabe party yakhona bayazidifenda bethi hayi ayefree and fair ama-elections and ngoba angabona bengabezani batho njalo. So wena nxaka ukuthi ngowe-3PC waye kungcolisa ibizo le-3PC kanti vele kuyazikhanyela vele ukuthi wena wawusowe-3PC uzama ukungcolisa kuphela. Manje thina kasikulaleli thina abalandeli be-3PC asikulaleli vele kathi uwaye ukusihlalisa nzima apha emathebeleleni lawo ngwangapha emathebeleleni singcolisa ibizo lakoThabango kathesi. Wena vele asikulaleli asikubuki Thabango asikubuki and asikulandeli vele asikulandeli imizamo yakho naleyo oyizamayo wena leyo. Yekela ukuhluphana le-3PC yekela ukudiliza ibandla le-3PC wena zenzele okwakho nomfazi wakho nabantu abakho khona ngapho uhambe umbe elima ekhaya isikhathi sokulima lesi. Yekela ukuhluphana lezinto lezi thina sihlezi stress zethu kathesi ngapho sifuna ukungezelela futhi yekela nale bandla le-3PC wena hamba nxa usuka join izana uhambe izana ukuzana yakho kuphela kula muntu okunqengayo asukunqengi suka lapho suka sibili suka kanti usilalele suka lapho thula uvala umlomo wakho thula uvala umlomo wakho.
Studio 7, Studio 7 linjani ngifela iqinisa lo okhulumayo. Hey waza wawenza umsebenzi ongcolile uSengezo Chabango nalokhali phali bugeng bafakazelana nje ngokungcola ngezandla zabo ezingcolile ngale imali engcolile esebeyithethe kuzano bayenza engathi bona bakini kanti bangcole laba bantu bangcole kakhulu bebona ukuthi abantwana bezimbabwe bahleli emazweni abantwana bezimbabwe bahleli ngaphandle kwamazwe kodwa benikeze izano amandla angaka ukuthi izano ngoba bona bagijimisa imali bagijimisa amapocket abo abo eyiphugeni wena phugeni nalo Sengezo Chabango ningcolile nina bantu ningcolile izandla zenu zingcolile kodwa isikhathi seni siyofika lokho eliweza kwamanzi angathi angithi kusalilungela kukhona isikhathi esizofika khona. Imibuzo hlalani niyazi ukuthi imibuzo enisazoyiphendula iminingi wena khaliphani bugeni nawe Sengezo Chabango nabanye elinabo abacashe ngemva kwenu hlalani nazi ukuthi imibuzo iseminingi ezakini. Kwamanje isikhathi sisalivumela ukuthi lihluphekise abantwana baseZimbabwe linikeze izano ipower mpela ngendaba zokuthi nina kukhona elikuhlosile noma nalifuna ukungena ezikhundleni anisazingenanga lezo zikhundla noma nalifuna ukwenzani lokho elalikufuna anisakutholanga. Izibona kungcono ukuthi libhidlize i-CCC okuyiyo efuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe kodwa nina nibhizi niphosela amatshe niphosela ukungcola mangabe kuwukuthi kubonakala i-way forward. Leyo way forward ebonakalayo nina niyayivala lingi ningolile nabadala ningolile ningolile impilweni hey asazi ukuthi ophele lapha
siyabingelela Studio 7 ngiyadanisa kakhulu ukubona amampunge akasengezo chabangu ehlangene labo Jacob Mdenda bewenza esithi aphumelela bengazi ukuthi badumaza badanisa iZimbabwe yonke jikelele basethisa lesithunzi futhi njalo basikwatisa uChamisa mina ngibona ngani engasathembi izinkantolo engasathembi iParliamente yabo Mdenda ngoba konke lokhu ozekhi kuyinto yezana uPF ethunywa ngumnangagwa abareporta kumnangagwa bonke kuyizana wonke uChamisa akasebenzise isupport yakhe yamaZimbabwe ukuthi amaZimbabwe wonke zobana emsupporta kangaka ezama uconsult amaZimbabwe emnika icebo lesisombululo ngoba engabe sithi uzabe hamba ngomthetho wezana lo ngoba umthetho weZimbabwe sekusungwezana uChamisa akasebenzise amandla alawo nesupport yabantu lesitshela ngumuntu owaxoxwa iTC uyini nalo sengezochaba ngasebe nguye asebemlalela ukuthi ubhale incwadi so uChamisa akasebenzise isupport yakhe layo akhulu amaZimbabwe nemaketaneni ezana PF sabo
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.